umnumzana Nomendevele ukhansela ka ward 28 yegwaqela wesigaba senjeko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zatshaya uGatshompo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwe-fall armyworm.
Balima sebabantu kusekuhle ababelime kuqala kwaphuma kuhle then kwazokusuka le ubudle ikakhulu lokungani imhogoyi nje uyibulembu uyibade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo so vele ifesti lokhu zenivela kula luta abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka kwabuyela izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda.
Isakhamuzi seMenda unkosikazi uSitshengisiwe Sibanda ongunobhala kaSobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kwisimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo.
Ziningi kakhulu njengalokho okudla ukudla umuntu hayi asikwazi ubofuna umuntu wesikhiwa ubukufuna nasikwazi ukuthi ubufunani.
Phezu kwemihogoyile uMasibanda uthi babhekane njalo lo dubo lwensintila namagenga.
Ziyawona utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuyikufuleni kuzaba lokuthola ukuthi akufulelwa kahle.
Esinye njalo isakhamuzi seMenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo.
Inyeza ezihlahleni ziyabulala izihlahla sasica zizibhoboza zazibhoboza zazibhoboza ngani ngani ukwenza sampehlani kodwa kuyakuzizimanje zonke kuyazizimanza kuzile manje then kwabuka ukujekona sezisala zisoma ngaphela izihlahla ezinengathi esegangeni la zomile ingatsha zazo ezinye ziqamukile seziqalwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezivela phandle then bese kubuya into ezinjengo osintila osintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondlovu.
Osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima emathebheleleni North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane.
Ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi kukhona asidingeni abalimi bethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule ihlamvu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokhona idliwa ngayini everyday ekuseni emini nakula ntambama ukuze wazi kokhona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo.
UNdlovu ukhuthaze izakhamizi ukuba zikhulumisane nabalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana le mihogoyile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke umlimi odinga usizo lwemithi eleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi bhose eziyisishiyagalombili 7.7 million inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisenkayini nginokuthaba Dlamini.